indaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukelako Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 5 kuMpandula 2018 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni sethu lamhlanje.
Amalunga la athethe lezi sifungo phambi kwamabhalane wedale lePhalamende uClerk of Parliament uMnumzana Kennedy Mugove Chokuda esakhiweni sedale lePhalamende. Bakhona bakade bevele bekhona edale lePhalamende nyakenye. Labanye abaze okwakuqala, omunye wabaphindele edale nguMnumzana Fortune Chatsi webandla leZANU-PF osanda
kukhethwa. Amalunga edale lePhalamende eleNational Assembly kanye leSenate anqobe kukhetho olusanda kwenziwa afungiswe ukuqala umsebenzi lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubika uvele mhlangano lamakhampani akwele China atshiyeneyo wona asethembise ukusebenzelana leZimbabwe kunhlelo zokuthuthukisa umnotho welizwe. Namhla kuhlelo lwethu lapho esikhuluma lezizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe sizaxoxa nomunye wabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amalunga edale lePhalamende eleNational Assembly kanye leSenate anqobe kukhetho olusanda kwenziwa bafungisiwe ukuqala umsebenzi lapho inenge likhuthaze umanyano ekusebenzeleni uZulu kungakhathalekile ukuba ungowaliphi ibandla lezombusazwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amalunga la athethe lezi sifungo phambi kwamabhalane wedale lePhalamende uClerk of Parliament uMnumzana Kennedy Mugove Chokuda esakhiweni sedale lePhalamende. Bakhona bakade bevele bekhona edale lePhalamende nyakenye. Labanye abaze okwakuqala, omunye wabaphindele edale nguMnumzana Fortune Chatsi webandla leZANU-PF osanda kukhethwa njalo ukumela iMazoe South.
Kumele sisebenze gadalala ku-9th Parliament. Abantu bayadubeka, imali iyahlupha, izikolo ziyahlupha, izinto ziyadura. So thina njengePhalamend kumele sibe sisebenza sibambene, singela lokhu kokuthi MDC ZANU-PF sitshona nje sikhulume indaba zepolitiki singakhulumi indaba ze-economics ezibamba abantu.
Uthi abangene kulesi sigaba sedale lePhalamende umsebenzi omkhulu ababhekane lawo ngokulungisisa imithetho yelizwe ihambelane lesisekelo sombuso.
Kuzamela sisebenze kakhulu silungise indaba ye-alignment yemithetho ukuthi ama-statutes abengenelana ne-constitution yethu. Indaba le yaqala ngo-2013, up to now asikaqedi.
Uthi ulethemba ukuba okukhalazwa nguZulu kuzolungisiswa ukuba umkhokheli welizwe laye abizwe edale lePhalamende ukuyaphendula imibuzo eyehlukeneyo.
Angiboni ukuthi kungaba lo dubo olukhulu ukuthi iPhalamende ngacela ukuthi uPresident sicela wena njengomkhulu welizwe ubuye uzokhuluma lathi sibuze imibuzo. Okungahlupha ukuthi nxa esebuyile abantu sebeqalisa ukumbeka ukumthethisa njengoba sebezayo betholisa isikhathi sokuthi abe khona. But ngibona kuyinto elungileyo ukuthi yena njengomuntu osikhokhelayo sonke angatholi isikhathi la abuye ephendule imibuzo.
Unkosazana Thabita Khumalo webandla leMDC Alliance ngomunye laye owanelise ukuphindela edale lePhalamende.
Sesiphendukile ePhalamende ukuthi sizobona ukuthi imithetho ihamba njani. Sonke siyazi ukuthi kule mithetho kuleli lizwe engahambelani lesisekelo sombuso selizwe esithi khona i-alignment of laws to the constitution.
Unkosiyazi noMathemba Ndlovu ungene nge-proportional representation emela eMathebeleland South phansi kwe-MDC Alliance.
Nge-government ekhona asikhangelelanga lutho. Besikhangelela ukuthi ngxe kungaba la ma-changes ilizwe lingaphakama, but ngendlela okwenzakala ngakhona akulalutho.
Ukuba balutshana kwabo njengamalunga edale lePhalamende avelele kumabandla aphikisayo, unkosiyazi Ndlovu uthi kumzwisa ubuhlungu kakhulu.
vele ngizobuhlungu kunzima kakhulu kuyokuba isiphamaso lipho ngokuhlalela nje ukuthi likhethiwe but sizozama ukusemandleni but hey kubuhlungu ngalokhulumende okhona eZimbabwe sizayigebhela kuphela.
Omunye wabesifazane abanelise ukuphindela edale lephalamende ngaphansi kweproportional representation ebandleni le-MDC Alliance ngunkosikazi Jasmine Tofa.
Njengoba sivule kathesi iParliament, i-9th Parliament, sisibona ukuthi kumele sisebenze kakhulu, siqedisa imisebenzi esayiqalisa nge-8th Parliament, okunjengoku imithetho eyayikhona, for example, ukungathathwa kwabantwana abangaphansi kweminyaka engu-18, and then abesintwana babelakho ukuthi ngabe befuna ukuthola uncedo ezibhedlela, bathole uncedo lona lolu.
Okunye unkosikazi Dofa athi kumele kwenziwe yileli dale yikutholisa uZulu ulwazi phezu kwamalungelo akhe.
IParliament lalokho kuthiwa yi-executive lapho kuhlala khona amaminista, kuhlala khona amajaji, judiciary, sonke silingene. So kuqakathekile ukuthi thina njenge-House of Assembly, i-lower house, ukuthi sikumele ukuthi sithathe ilungelo lethu. Uhulumende angabosiyeyisa lathi si-protecte isinqumo selizwe, i-constitution.
Abafungisiweyo laba babalisa amalunga edale le-National Assembly edlula amakhulu amabili 210 kanye lamachumi ayisichiyagalombili amalunga edale le-Senate. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa eseqhobe imihlangano lamankampani akwele China achiyeneyo wona asethembise ukusebenzelana lele Zimbabwe kunhlelo zokuthuthukisa umnotho welizwe. Amanye alamankampani abikwa ayevele esethembise ukusungula amabhizimusi lele Zimbabwe umongameli Mnangagwa aze avakatshele ele China ekuqaleni kwawo nalo umnyaka. Lokho kwenzakale ngemva komhlangano kahulumende weChina lomkhokheli yamazwe abuzwekazi le-Afrika owe-FOCAC Summit ogqitshwe izolo. Ekhuluma emhlanganweni lo umongameli Mnangagwa uthe iZimbabwe lizaguqula imithetho okwenzela ukuthi kube lula kubosomabhizinisi bakwamanye amazwe ukuthi beqhube imisebenzi elizweni kungelangxaki. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lo mnumzana Melusi Moyo umabhalane obona ngezamabhizinisi kunhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association. Siqale ngokumbuza ukuthi balethemba na ukuthi imizamo kahulumende izathuthukisa umnotho welizwe.
Ithemba kasoze sibe nalo kwangako thandekile ngoba ade bekhuluma ngama-deals lawa sibabona emaphepheni ukuthi we signed so much memorandum of understanding, worth so much billions. Akula tshintshi olukhona. Yebo, singazi njalo noba ade besithi bona besazi nje into yemakhothi la ukuthi baqalise ukusebenza. Namhlanje bagcobile ama-senators nama-MPs. Mhlawumbe engxenye into zingatshintsha, but uhulumende kaMnangagwa lokhu wangenayo engena ngoNovember last year ubehlala ekhuluma into asikaboni anything practically etshintshileyo. So kasila sure ukuthi ngeqiniso ama-deals la awenzayo azatshintsha umkhonomi weZimbabwe. I-look east policy yabo leyi kayivele kayizange ibiswe lutho kwele Zimbabwe. Kukhanya ingani sebelokhu beqhubekela ngayo phambili. Ibenefitha bona ama-China kuphela but uZulu weZimbabwe kazange abenefithe. So asilathemba nokuthi ama-deals abo laba awenza China azanceda izakhamizi.
Kuyathembisa yini ukuthi sama-factory khona ngapho kobulawayo angavulwa yini? Ya, sibona imizamo le eyenziwa nguhulumente.
Okwamanje kakula ngitho isithengiselo yinto nje abalokhu bekhuluma ngayo kuma-television nasemaphepheni ukuthi bafuna ukuvuselela i-industry yakobulawayo. Sazi ukuthi ubulawayo i-industry hub. But ngendlela ngonyawo abahamba ngalo nangendlela abiza ngako kasila themba nezakhamizi kobulawayo ukuthi kuza kwenzakala lokuthi i-industry ibuyele lapho esasisazi ikhona ngesikhathi into zisahamba kuhle. Kasiphemba layo uhulumende lo uMnangagwa ngomunye okade ekhona kulowo uhulumende for 37 years. So kuba nzima ukuthi sibe le themba lokuthi kuzaba lo tshintsho, especially nasikhangele iy'ndaba zakobulawayo.
Lo umnumzana Melusi Moyo uMabhalane obona ngezamabhizinisi kunhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association. Sixoxelaye ekobulawayo. Intengo yempahla ezitolo ilizwe lonke jikelele ikhanya isiqongile kumaviki amabili edluleyo kulandela ukugcotshwa kwamongameli Emmerson Mnangagwa onqobe kukhetho olwenziwe ngontolikazi. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Intengo yokudla okunjengempuphu, isawudo, ithukela, amafutha lokunye okusetshenziswa nsuku zonke iqonge ngesilinganiso esilikhulu kunsukwana ezintutshwane ezidluleyo. Osomabhizimusi bathi bakhathele ngokuthengiswa kwemali emsikeni omnyama osokubangele ukuthi labo bengezelele intengo yempahla abazithengayo njengoba lapho abahoda khona kufunakala imali yamanye amazwe enjengedola leMelika kumbe irandi leSouth Africa. Imali ayitholakali emabhanga njengoba uhlupho lwemali soluleminyaka embalwa njalo abathenga lokuthengisa imali emgwaqweni abaziwa ngokuthi ngosiphatheleni sebengeze intengo yokuthenga leyo mali kumaviki edluleyo. Ohlaziya ngezenotho uMnumzana Phesi Kwanyanya uthi udubo lwemali lulethwe yikuswelakala kwayo emabhanga okwesikhathi eside.
The cash premiums which have made foreign currency very expensive.
Osekubangele udubo lokuswelakala kwemali yikuthengiswa kwemali osokwenzwe intengo yemali yaphandle iqanse nxa uthenga ngemali kagesi loba ngebhondi lakhe. Ngakho-ke ukukhwela kwentengo esikubona namhlanje yikudula kwemali yaphesheya.
Abenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Union ZCTU bethule umbiko wokukhalaza ngokukhweza kwentengo besithi lokhu kwengezela udubo kuzisebenzi ezihlezi ziholiswa imali engenele ukunakekela imuli. Iningi lezisebenzi eZimbabwe lihola imali engaba ngamakhulu amathathu amadola kuphela. Lokhu sekwenze abamabhizimusi basinde ngumumo wezenotho njengoba bebanjwa ngamandla okuthenga imali yakwamanye amazwe yokuwoda ngayo. UThabiso Mabhena othengisa umakhalekhukhwini abawoda eDubai kwele United Arab Emirates uthi amabhizimusi amancane athwele nzima.
Hayi, izinto zangikhona kharesi ngana zimanga kuhle ngoba thina njengokuthi thina sirana amabhizinisi amancane sithengisa lokhu nalokhu manje ha. Ngendlela enye intengo zangikhona esezikhuphuke ngayo ha kunzima kakhulu ngoba umuntu uyafika eshop ethengi mbuthenga i-ecocash. Namanje ngithatha i-ecocash yalana ahambe ngithi i-cash ngoba lapho kodwa khona akula abathengisi i-ecocash. Kumele sithenge i-cash ngamaphesenti omunye wangena 30%, omunye 40%.
UMnumzana Gwanyanya uthe ukutholakala kwemali elizweni kuza kwehlisa intengo ngoba uyaqeda ukuthengiswa kwemali yemkambo omnyama. Ohlaziya ngezenotho uMnumzana Pipu Kaichibore uthe udubo lwemali elizweni luzaqedwa ngokuletha imali entsha yelizwe ngoba ibhanga elikhulu leReserve Bank of Zimbabwe RBZ alilawo amandla okuletha inhlelo ezilondoloza isilinganiso esifanele emalini elizweni xa ilizwe lingaqhubeka phambili isebenzisa imali yeMelika.
The Mount Currency regime was supposed to reduce cost of borrowing since there were no devaluation risks.
Umbuthaniso wemali yamanye amazwe isebenza elizweni ngomnyaka ka-2009 kwehlisa intengo yokukweleta imali njengoba imali leyo yayingabhiliki intengo yayo njengedola leZimbabwe elalingasasetshenziswa.
Ingcwethi ezicubule ngezenotho zithi eleZimbabwe sekumele lidinge indlela ezingaletha imali elizweni. Zithi ukuze lokhu kwenzakale kuzamele uhulumende aqhube inhlelo ezenza ilizwe lingabi lilokho lithenga impahla lokunye ukusetshenziswa elizweni kwamanye amazwe kodwa kuqhutshwe inhlelo ezizavula amasekithali ukuze ilizwe lenelise ukulungisa lezo mpahla lalalo lithengisele amanye amazwe ukuze lithole imali yaphesheya. Kodwa ukudanisa uzulu weZimbabwe ukuthi uhulumende weZANU-PF kaphathekanga ngalolu daba osokusele kucatshangelwa ukuthi inkokheli zalelo bandla kungabe kuyize ezifihla imali ziphinde zithengise emkambo omnyama. Uhulumende wadlulisa umthetho wokubopha bonke abazayibonakala begcine izinkulungwane zemali njalo beyithengisa kodwa namhla akula muntu osebotshiwe kungelani lokuthi bathengisa leyo mali bebonakala mihla yonke emgwaqweni bethengisa. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bhebhe.
Lingakhohlwa uhlelo lweStudio 7 Live Talk lamhlanje lapho okulohlelo lweDiaspora Forum okuzabe kukhangelwa khona udaba lwamakhansili, udaba lwabameli bedale lephalamende lama-senators agcotshiweyo lamuhla kanye lama-councillors. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abeze ngendizamtshina kwele Dubai esesilindweni sedolobheni leNew York ese-JFK Airport babikwa beyalisiwe ukwehla ngoba kuphume imibiko ethi abanye babo sebebanjwe ngumkhuhlane ongaziwayo. Kuke kwaqala ngembiko ethi balikhulu abalomkhuhlane lowo kodwa kwazophuma ethi balitshumi abahleli basiwa esibhedlela. ELeBhilithani libikwa lingabhekana lenkinga ezinenxa lingaphumanga kumanyano o-European Union ngombimbitho olandelayo lingakalobelani izivumelwano lamazwe angamalunga ukuthi lizasebenzelana njani lawo seliphumile kumanyano. Namhla kuhlelo lwethu lapho esikhuluma lezizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe, uChris Kande weStudio 7 uxoxa lomnumzana Arnold Ndabuka ohlala eSouth Africa. Umnumzana Ndabuka uthi ukuwa komnotho welizwe leSouth Africa eleSouth Africa kuzagcina kubangela ukuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe ziphindele ekhaya.
Besingalithimba lelilo manje ngoba nje seyenzakale ngale ndlela manje asazi ukuthi siyenza njani akubelezi ngendlela lathi esizwa ngakhona ukuthi ngalena kunjani.
Liyakuzwa yini okwenzakalayo ekhaya okwentengo esithiwa iyaqonga lokunye okunjalo njalo liyenzani ngakhona lokhu?
Siphatheke kabi sini ngoba siyenza lapha kumama-Facebook la bathi intengo zikhuphuka njalo nje futhi asazi ukuthi into singayinqoba njani ngoba kunzima vele nalapho esikhona manje nakhona vele sokunzima vele sesiphila nje ngokuncenga kuphela.
Nxa usithi sekunzima kuhamba njani khona ngapha?
Sengikhulumela mhlawumbe into efana nanale ngoba ngale khana khona intengo iyaqonga njalo nje lalana nje suke ngezinye ukuthi ifiwe liyakhuphuka so ukukhuphuka kwento eziningi okufana namateksi into ezinjalo.
Manje pho baphila njani abantu khona ngapho nxa bezathi ngapha labo bayadubeka kodwa befuna ukuphathisa ekhaya kuhamba njani?
Yikho ngisho nje ukuthi ayi sokuyikuncenga ngoba akusekho okungamasentara mhlawumbe ongakubeka kulokho osukutholile konke nje sokuphelela ezitolo.
Manje ngokubona kwakho wena ubona ungani kuzaqhubeka kunjani kakhulu nxa usithi khona ngapho lako sekunzima abantu bagcina bebuyela yini ekhaya?
Ya cishe singasho kanjalo ngoba sokufana nje usekhaya ulana sokuyinto eyodwa nje esingagcina siyelile khona le makhaya sithiyenga khona le duzane mhlawumbe ngoba lapha bangakhaya lethi khatshana kangakanani sithole isenti ngaleyo ma usuyixazulula iyakabili siyafika le yabizelingeko yabona into enjalo.
Manje bona abantu bathini abanye ikakhulu ngodaba lokuvota ukubana abenelisanga ukuthi beyovota kabakhangelelanga na ukuthi ukhetho luzayo benelise ukuvota besemazweni?
Kulokho vele sinaso isikhalo kulokho ngendlela uhulumeni wayenza ngakhona like amavoti nalawa manje ukuthi avalele abantu ngaphandle weli singatholanga ithuba lokuthi siye khona siyovota sesibhekelele ukhetho loluzayo mhlawumbe bakhona abazayenelise ukuthi bayevota bayebhalise ivoti.
Manje nxa sikhangela elakusasa ebantwini abakhona ngapho bakhona yini abathi vele abasabuyeli ekhaya ngenxa yomumo lanxa ungaguquka?
Ngendlela osongakhona la ngapha cishe abantu abaningi labo sebelesifiso ukuthi mhlawumbe bekhaya ngalelo thimba ukuthi mhlawumbe ukhona ongaguquka lapho ekhaya ngoba lana sekuthanda ukuba nzima sekuthanda ukuba likhuni sikile ngendlela exakileyo. Mhlawumbe ma singabuyela ekhaya mhlawumbe kukhona okungamathutshana esingakuthola okufana nemisebenzi mhlawumbe yibo into engiyakhuphuka izinto mhlawumbe kubangela ukuthi mhlawumbe uhulumeni yalazinto ngendlela e-right. Kodwa mhlawumbe ngale mthimbo esinalo lathi siyathemba ukuthi eminyakeni ezayo okanye ukhetho olizayo sizahamba sonke ngobuningi siyovota, sikhethe uhulumeni esimthandayo, mhlawumbe ezosenzela amathuba angcono, sithole imisebenzi kakhulu intsha. Ukutholakala kwemisebenzi ngenhlawo nto mhlawumbe yikho okungenza ilizwe livuleke mhlawumbe lamathuba ey'tolo intengo ingathi uba likhulu kakhulu kubathengi mhlawumbe ibe buthakathaka kancane.
Bakhona bathi kungaze kube njani, akusoze kufane eSouth Africa kuyaba kungcono kule Zimbabwe. Ubona ungani baqinisile abatsho njalo kumbe sizabona sekufana kunsukane ezilandelayo?
Ngendlela okwenzakala ngakhona budami ngalindlela manje cishe ingani kuzaba wesi indlela leni eZimbabwe, ngoba manje ngendlela into eziyenzekala ngakhona nathi siyabona nje ukuthi isimo asimanga kahle, ikakhulu ngale ndlela le indaba yalo kuthathwa komhlaba ngaphandle kwesinqephezelo. Cishe yiyo sithi ngani sisicindezela kakhulu ilizwe lali lase-South Africa, so kuye kushayela kubomakhelwane kakhulu futhi. Kodwa ithemba kuneyinyalo ukuthi iZimbabwe iyogcina ingcono kakhulu kune-South Africa.
Lapho-ke lizwe umnumzana Arnold Ndabuka, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, ekhuluma ecingweni loChris Gande we-Studio 7 ekhonale eGoli.
Abadala bathi ukuwa kwendoda yikuvuka kwenye. Lesi sicho abagiya ngaso malayitsha njengoba ukuqonga kwentengo yokudla phose ngokuphindwe kabili sekubadalela umsebenzi wokuthwala ukudla okuthunyelwa ekhaya yilabo abasebenza kwele South Africa. I-KG yenyama eZimbabwe isibiza $7, 109 rands, kanti kwele South Africa iqala kubo 65 rands. I-2 liters yamafutha okupheka isiyi $3.40, 53 rands eZimbabwe, kanti kwele South Africa i-30 rands kwezinye indawo. I-2 kg yetshukela yona isibiza $2.25, 37 rands eZimbabwe, kanti kwele South Africa liyi 26 rands. Umalayitsha weZimbabwe odume ngelithi Stopinja odabuka eFort Rickson eMakhandeni uthi zimbiwe ngulinda kubo.
Ngisuka eJohannesburg ngisiya kuBulawayo ngisiya kuBonkayi. Abantu kulamalanga basaya emakhaya ngendlela into ezivuke ngakhona, sebethumela amagrosari nje kuphela. Thina njengomalayitsha siyajabula uma kunje uma kufika amagrosari babiza ukuthi ibhizinesi lithi.
Ukuzinza kwentengo yokudla eZimbabwe lokutholakala kwakho kuminyaka esanda kwedlula bese kwenze kwabalula ukuthi abasemazweni bathumele imali ukuthi abasekhaya bazithengele ukudla. Le yinto ebesiyehlise ibhizinisi labomalayitsha eleyeme kakhulu ekuhambiseni ukudla lokhu ekhaya kusuka ikakhulu kwele South Africa leBotswana. Isizalwane seZimbabwe eJohannesburg umnumzana Mlungisi Jabalala uthi ukuqonga kwentengo lokhu sekubachiye lo mthwalo omkhulu emahlombe abo.
Njengobona baloda nje baphuma abazali bethu emakhaya bazathola ukudla. Asibelandaba lezinto zabo esitori ngoze bezikhuphule ngayiphi indlela bezize ngokubalini bazakuthengiselana bona bodwa. Thina sabe lokhu siqhubeka khona angithi bayala le diaspora bodwa bazathengisa vote ekhaya.
Abanye bathi kayisiwe wonke umuntu osekhaya olesihlobo kwele South Africa. Lokhu kutho ukuthi imadlana encane etholwa ngabasekhaya ngokuthengisa amatamatisi, imibhida neminye imisetshenzana yokuzibazela isihluphelela ekudleni. Abanye njalo bathi ukuthumela ukudla kusuka emazweni kubachithela isikhathi, kanti njalo kuphela amalanga ezihlobo zabo zilambile kungakafiki ukudla lokho. Kodwa umnumzana umchasiseli kwaza uthi alisekho elinye icebo ngaphandle kokuthenga bathumele.
Wonke umuntu osegoli manje usecabanga ukuthi impahla azithenge lapho azithumele ekhaya bese senza ukuthi sithumele imali ekhaya bathengathenga, ngoba besekungathi kuyathempa ezinye izinto zikhona. Kodwa uma sokuqala futhi ukuvaleka kanje kusho sesiyoqhubeka futhi sithumela, kusho ukuthi ukukhuphuka kwebhizinisi kulezi nsuku bomalayisha.
Abasemazweni laba bathi uhlupho nje ukuthi kukhona ukudla okubolayo okunjengenyama abangeke bakuthumela ekhaya, kanti njalo okunye ukudla akuvunyelwa ukungena eZimbabwe okwenza bagcine bekubhadalela umthelo odlulise amalawulo. Belestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, nguBenedict Nhlapho.
Siyabonga uBenedict Nhlapho obesethulela udaba oluthi omalayitha abathwala impahla besuka kwele South Africa bathi bakhangelele ukuthi ibhizinisi labo likhule kulandela ukuqonga kwentengo yempahla eZimbabwe. Okusekuza kwenza iningi labasebenza eSouth Africa baqale ukuthumela ukudla ekhaya. Kodwa abasebenza kwele South Africa bona bathi ukuqonga kwentengo yempahla lokho sokuzayenza impilo zabo lezihlobo ezisekhaya ibe nzima. Ukusenjalo inkampani ebona ngokwenziwa kwesamende elizweni ePPC Zimbabwe ithi ukusilela kwesamende okukhona ngokwesikhatshana kuphela njalo kubangelwa ukuthi baningi abantu abayithengayo befuna ukwakha. Inhlanganiso le ithi akufanelanga abantu bethenge isamende ngesiphangiphangi ngoba lokhu kuzabangela ukuthi isimo lesi sibe sibi ngamandla. Kodwa lokhu kwenzakala imali yohlobo lwama-US dollars isilela elizweni intengo yempahla ilokhu iqonga njalo ezinye zalezi impahla lazo zisilela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Masimba Kutsheba.
Angikholwa ukuthi liqiniso ukuthi abantu sebe le mali eyothi bathenge izinto kakhulu. Kodwa ungenzakala ukuthi kunabantu abathenga for speculation purposes. Abenze esithi hoarding ukuthi bathenga ama quantities abaningi befuna ukuthi bathengise at a higher price. Nxa kuyikho kungenzakala ukuthi yikho isamende lokunye kuphela ngoba sesukubona uthengiswa ku black market ngemali ephezulu. So kutsho ukuthi kulabantu abathenge into in large quantities for speculative purposes.
Ezinye ke impahla ezigoqela okudliwayo njengenkukhu, amafutha, imithi ezibhedlela lokunye.
Into eziningi zithengwa phandle kwelizwe. Siyakwazi ukuthi iZimbabwe ayina forex eneleyo eyokuthi siyenelise ukuthi sithenge into lezi eziningi phandle kwelizwe. Lama banks sibona asefaka ama restrictions amanye asekwanisi okwesikhathi ukuthi ba medisa ukuthi wabathele DSTV nxa ufuna ukuthi uvakathe ama banks amaningi abasela mali ukuthi bakunike ukuthi nxa ufuna ukuthi uvakathe even for ama legitimate reasons phandle kwelizwe bakunike. Indaba ye forex siyakwazi ukuthi indaba ehluphayo kwi-economy yethu. Yikho okumele sikulungise lokhu ukuthi sibe le foreign currency eningi ku-market, sibe le foreign currency eningi engasinceda ukuthi sithenge izinto ezifuna ukuthi sizisebenzise. Kodwa okuqakathekile ukuthi kumele sibe le plan ukuthi sivuselele ama-industries. Okunye esikuthengayo phandle kwelizwe njengama-toothpick, lama-tissue, la mineral water kwezinye izikhathi akumelanga sikuthenge phandle kwelizwe. Into okumele sizilungise lapha ukuze singachaphazi i-foreign currency.
Lo ngumnumzana Masimba Kutsheba, ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe, sixoxelaye eseHarare. Singakehlukanike ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amalunga edale lePhalamende leNational Assembly kanye leSenate anqobe kukhetho olusanda kwenziwa afungisiwe ukuqala umsebenzi namhlanje. Umongameli Emerson Mnangagwa ubika wabele mihlangano lamakhampani akwele China achiyeneyo ngemva komhlangano we-summit obukulelo lizwe wona athembise ukusebenzelana leZimbabwe kunhlelo zokuthuthukisa umnotho welizwe. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikho napha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.